Twese
namasiba we
weza amasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhla sikhuluma ngodaba olunye-ke olubambe emphakathini kakhulu lapha, udaba lokuthi kambe abantu abahlala emazweni nalabo abahlala emaphandleni basakwenza yini lokhona kwakudala ukuthi balungisela umntwana ukuthi uyathathwa mbani, into ezinjalo. Nginenhliziyo ngoba ngilonkosazana Isabel Dlamini ukhona ngale-ke e-London. Sabona mama.
Yebo, olinjani?
Hayi, siyaphila kakhulu. Ngiphinde futhi ngiyamukele ubaba uMatthew Nketa ekhona ngale-ke eLower Gweru ungusobhuku. Baba Nketa, linjani baba?
Siyaphila baba Dube, nomhlaba wonke olaleleyo ngalesi sikhathi indaba zikaSigeza.
Ngicase ngawe Madlamini. So kusayenziwa yini ukuthi udingele umntwana indoda kuba umdingele inkazana? Khona ngapho-ke emazweni likwenza njani?
Ngathi emazweni abantwana akusavunyelwa, ungamdingela indoda uyabusa.
Kumele wenzeni?
Abantu bethu ngapha kufanele abantu bethu ngapha bayahlupha bona sebezidingela, abanye sebahamba ku-internet, so silohlupho olukhulu.
Baba Nketa, uyazizwela lapha sibili wena ngosobhuku, uyazazi into lezisibili zamasiko. Kudala kwakuvele kudingwa ukuthi kambe umntwana lo engaya ngaphi. Ungabona lapho kuleenkomo eziningi osithi star khona ngale, khathesi-ke kunjani?
Khathesi baba Dube, akusenzakali khona kuyani isiko lona leliyana, kodwa yisiko ekulisisa ukuthi ngabe kuyaphenduka ngoba kolokhu ukuthi sebezidingela abantwana kwesinye isikhathi bazidingela lapho kuyimikhaya khona, lapho okungalunganga khona. Kati abadala ngaba bekudingela babeyabe bebonile ngelihlobo abadala ukuthi kindela pha impilo yakhona injani, sebesebencedisa umntwana ukuthi akhathe khona. Kholokhu sekalahleka lelo siko, yikho sekusenza imithado yakhathesi singaphili kakuhle ngoba abantwana sebesithatha lalapho ongafanelanga kuthathwe khona. Kumbe bethathwe lapho ongafanelanga kuthathwe khona.
Siyamuzwa baba Nketa lapha. Madlamini, anti uyawizwa khona lapho uyakhuluma umuntu omdala ethi hayi phela okuhluphayo ukuthi umntwana ugcina ethathwa lapho ongamelanga athathwe khona. Lina likubona njani khonokho Madlamini?
Siyakwazi abadala bathi ukhunele ngaziwayo kaluthezwa. Njengoba kathesi kunjena abantu bethu bahamba ngoba kwesinye isikhathi ukuthi bebone amajaha ngoba bona babefuna ukuthi bezidingele, basalaleli abazali. Labo kwesinye isikhathi ukuthi-ke bathaba amasiko sabe singela abanye abantu abaseduze ababaziyo. Kwesinye isikhathi singeke sibafiki abalunganga abantwana ngoba kuyabe kungela amajaha laba ababonayo. Kwele ndulo abazali babesazana beyazi kwazi ukuthi ijaha leli liphuma kuphi kumbe intombi iphuma kuphi. So babesazana, yikho abadala babesithi ukhunolo ngaziwayo akaluthezwa. Manjena kathesi kunzima ngoba sisemazweni. Amakhelwane bethu bengabantu bamezweni babantu abethu abakhula labo.
Baba Nketa, kale ngizani lapha usidubo lolu lunzima kakhulu. So ke nxa usungabaxwayisa khonapho-ke ungabaxwayisa uthini? Sikakhulu abahlala emazweni laba bagcina abantwana sebelahleka kakhulu.
Nxa sebebonene abafuna ukuthathana kumbe ofuna ukuthatha omunye, babadinge abazali abaseduze ba-infodisane bazane, bangaqali ngokugijimela ukulobolana, bazise ilungu lezingaba seduze. Abadala baseduze nxa bekabizelwana abantwana bexoxa nabo belibuza ijaha ukuthi uvela ngaphi, sisitsho imbali yalo, le ntombazane isitsho imbali yayo. Abadala bonabo abakhona eduze basebezancedisa laba abantwana ukuthi siyabona lo uvela endaweni enje, ngale indlela akuyenzanini, so bangagijimela eli ukuthathana masinyane ngoba nale mtshato enziwa overnight egijimisa masinyane liyephanisa ukudilika. Ngibakhuthaza ukuthi bakazinike ithuba elokuthi baqhubele indaba yabo ekadwaleni. Bangatshela abadala abaseduze, labadala abaseduze ngabesemazweni, bangatshela abadala abaseZimbabwe ukuthi hayi, ngakho umzukulu wenu ngumntanenu futhi uthelele umuntu, umuntu ovele esigabeni esinde, etshele ikakhulu kwelabo udaba lwabobabekazi yilo ludaba ukuthi ukungabi labobabekazi abamela iqiniso kuswelakala kwabobabekazi o-anti ngesikhathesi. Kodwa abadala bonke abakhona eduzane kwabantwana babathathe isigaba isikhundla sokuba ngo-anti ngobabekazi, balaye kuhla abantwana, babaxwayise ingozi yokuthatha umuntu abangamazi kuhle.
Kusazana Dlamini, ubabakazi kodwa nxa sukhangela wena ngokwakho uhlezi emazweni khonapho uyababona ngaphi?
Inkinga esinayo lapho ikuthi ababakazi bakhona asibaboni.
Okwalomhla sima lapha-ke uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Ntata leli tuba kuti mbonge unkosazana Isabel Dlamini, lo mnumzana Matthew Nketa ongusabhuku eGwelu. Siyaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Oliver Litho Moyeni ngenjabulo ngumthembo othemba uGift Dube Lilale.
I am a man.